sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 8 Mhlolanja 2024 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhetha umnumzana Clifford Satchwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela ePhalamende yawebandla le-CCC sokudale inkulumo phakathi kukamnumzana Sengezo Thabangu lamalunga la.
Sithi silihamba lobaba uChamisa sifuna ukuxwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa. UChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa thi kuzahamba njani esithi ngumhlahlandlela.
Abanye belokho besola isinqumo sikameya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard sokuthi asuke esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli.
Uhlupho esilalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa isichamisa. Umkhuhlane lokuthiwa isichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo, bacabange
kodwa abahlali bakobulawayo bathi umnumzana Coulthard engasuki esihlalweni ngoba esenza umsebenzi omuhle.
Uthweleka uDavid Coulthard ongumeya kathesi thina nje abahlali bakobulawayo ukusebenza kwakhe siyakuphakitha kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhetha umnumzana Clifford Satchwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela ePhalamende yawebandla le-CCC sokudale inkulumo phakathi kukamnumzana Sengezo Thabangu lamalunga la. Amalunga edalela ePhalamende awebandla le-CCC adabukene ngoba amanye esithi awafuni ukusala kuxuku elisekelwa ngumnumzana Sengezo Thabangu. Kube lelinye ixuku njalo elithi lilokhe lisekela umnumzana Chamisa lanxa sewasuka esihlalweni. Umnumzana Thabangu utshele iStudio 7 ukuthi ukukhetha uhlatshwayo yikuphosisa ngoba isisekelo sombuso webandla sithi okhethwa kulesi sikhundla kumele abe ngumuntu oselesikhathi esebandleni. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla le-CCC ethiwa yi-Veterans Activists Association of Zimbabwe, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, sifuna ukuxwayisa abantu njengama Veterans Activists Association of Zimbabwe ethungamela yini umaba uMagalela ukuthi simalo baba uChamisa kobo lwakhe ukuthi sowachiya iTCC ngenxa yokuthi yayisingenwe impehlane. Ngalokho sixwayisa bonke abanye abangakazwisisi ukuthi uChamisa wabonani. UChamisa wabona ukuthi ibandla labantu selingenwe izimpethu njalo selisetshenziswa ngubaba uThabangu yena ethunywe izilani uqobo lwayo. Sachasisela abantu, wachasisela abantu ukuthi ugala ndaba loThabangu ngoba uThabangu ufanana lesikhundla somvundla. Umvundla ngubaba u-ED lephathi yakhe. Akhanya ukuthi iPhalamende leSenate lamajaji abazange bakuzwe. Yikho-ke thina njengathi esatshaya umzabalazo sahlangana lama-New Freedom Fighters aqala ukusebenza ngama-1980.
Manje lina lithi kwenziweni?
Sithi silihamba lobaba uChamisa. Sifuna ukuxwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa. UChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa thi kuzahamba njani esithi ngumhlahlandlela. Yikho sesibona abanye sebesithi bona ngobani, abanye sebesenza imihlangano lapho lalaphayana, abanye sebeziphi izikhundla, abanye khathesi sebebanga iofisi yakobulawayo bona vele bengalaba ama elections akobulawayo by election sitshengisile ukuthi ngubani olabantu nguchabangu izanu benguchamisa uchamisa ube lamantu abaningi abahambi bayavota bathengisa protest vote abangama spoiled papers adlula amavoti sokuhlanganiswa bezanu gabakachabangu lama independent yikho thina sithi abantu bangaxokozeli gabalalele balandele ukuthi uchamisa obaxwayisayo singapha umzekeliso ofana nalo Jesu wasebenza lama disciples akhe abafundi bakhe emdlane enyuke siyezulu basala bedanile kodwa wabalaya wathi lingadukiswa ngama false prophets kuzaba laba prophet amanga aza kuthi intaba suka iye laphani suke kodwa khangelani izenzo zabo namhla lokho amanengi baduhile bayakhala ukuthi uchamisa sebekhala ngochamisa kakhulu sengani nguye sebhidlizilizwe senekhohliwe ukuthi kulomuntu oyiperpetrator owaceda abantu ngegugura hundi lanamhla lokho enjalo khohliwe yikho sina sithi njengama-veterans lama-activists sibambe likantulo elikachamisa ukuthi wathi yena ngokwakhe uqobo uzasilawulela ukuthi umzabalazo uzahamba njani yikho sithi phumanini chayani izifuba lingenzi sengani selifuna ukuthengisa ngoba khathesi abaningi sebedinga imali yegazi labantu
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela amafasibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla lesiCC ethiwa iVeterans Activists Association of Zimbabwe. Abanye belokhu besola isinqumo sikaMeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi asuke kumbe angasuki esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. UColtard wazise ukuba uzaqala ezwe ukuthi uZulu lemuli yakhe bazathi athathe isinqumo bani. Lokho kucunule abanye ngoba amanye amalunga edale akhuluma ukufanayo athwaliswa nzima ngabanye besithi ngabathengisi. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhluphe silalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa isichamisa. Umkhuhlane lokuthiwa isichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo, bacabange ngenhliziyo. Isichamisa yinkolo ethi yena yonke into ekhulunywa nguchamisa ilungile. Isichamisa ngumkhuhlane ongena abantu abaningi eZimbabwe ukuthi uchamisa angakhwehlela bagijima basaluthe. So uhluphe silalo ngabo MP labo council labanye abachizi khundla ngenxa yokuthi uChamisa ukhwehlelile wathi yena kasafuni sehlulekile ukurana kwinto kwakhe lokho ayezama ukwenza sokudilikile seqalisa okunye okutsha so abantu asebelandela uChamisa bakhohlwe ukuthi bavotelwe ngabantu so uhlupho lukhona yokuthi silamantu abakholwa ukuthi uChamisa nguye unkulunkulu wepolitiki eZimbabwe okokuthi umuntu lanxa evotelwe ngabantu abangu 6000 ivoti yabantu abana bangi 6000 kayisaqakathekanga kuye ngenxa yokuthi uChamisa usesukile kuleli bandla wavule elinye ibandla sokumele ngikhohle ngabantu bonke bona abangi 6000 ngilandele uChamisa umkhuhlane wona lo owesichamisa lo uzaphambanisa ilizwe ufana nomkhuhlane esawubona ngama 1980 umkhuhlane kwakuthiwa yimgabe chetechete abantu babesigida besithi mgabe chetechete one party state ilizwe lisonakala abantu besifa amathebelelendi abantu besithi mgabe chete-chete lakhathe sisila abantu abazithi bayi-opposition abakholwa ukuthi chamisa chete-chete isichamisa siyabaphambanisa amakhanda so uColtard wenza into enhle kakhulu ukuthi alalele abantu bakobulawayo abamvoteleyo kungenani lokuthi uchamisa usekhwehlelile kumbe uchamisa usekhonkotile nxa ngakubeka ngaleyo ndlela so umnumzana uColtard ngomunye wabantu abamkhuthaza ukuthi ananzelele ukuthi abantu bakobulawayo abamvotele abaphilayo baqhakathekile kakhulu kulomuntu oyedwa lo okuthiwa nguChamisa.
Engasuka ukhona yini ongenza ngcono ulaye ngokubona kwakho?
Okwaqala njengoba nishilo ngaphambilini nithe mina umnumzana uKhothathu kumele akhethe ukuthi wavotelwa phakathi kwaChamisa labantu bakobulawayo. Yena umnumzana uKhothathu wavotelwa ngabantu bakobulawayo akavotelwanga nguChamisa. So nxa kuyukuthi uvotelwe nguChamisa akahambe loChamisa wakhe, kodwa nxa evotelwe ngabantu bakobulawayo kahlale esikhundleni sakhe ayenze umsebenzi awuqalileyo omuhle kakhulu oncomekayo. Siyabona idolobho lekobulawayo seliqalisa ukuba le order ungathi ukuhleleka kwezinto. So simkhuthaza ukuthi akalalele ivoice ilizwe labantu, kuthiwa ngesilatini vox populi vox dei. So kuqakatheke kakhulu ukuthi alazwe ukuthi ilizwe labantu abamvotelayo yilizwi akuthiwa lilizwi likaNkulunkulu. So uthi umnumzana uKhothathu mina ngimkhuthaza ukuthi akahlale ayekele uChamisa loko lezinto zakhe lama tantrum akhe. UChamisa uzabe lokho etshintshe siba yiblue, green, yellow, red, black, etshintshe amakhala esenzale. Umnumzana uKhothathu ulelungelo eligcweleyo lokumela abantu bakobulawayo abe ngumeya njengokukhethwa kwakhe ngabantu bakobulawayo, aqhubeke i-5-year term yakhe ize iyephela. Emkhuthaza mina khonoko aqhubeke senze umsebenzi wakho oncomekayo. Kodwa nxa laye ngadecide laye ukuthi alandele abanye labontontabo othathekile imota zabantu labeyana othathe wese, sileqiniso lokuthi ku-next khetho olubuyayo abantu bakobulawayo soze phinde futhi bamvotele.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula izombusazwe. Kusenjalo izakhamizi zakobulawayo zithi umeya uKhothathu akumelanga asuke esikhundleni ngoba isenza umsebenzi obukekayo. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eProgressive Bulawayo Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ivele ekhetha laphana kakusiki ukuthi wakhethwa ngoba engumuntu wayenqoba abanye, wakhethwa ngoba sikhangele ukuthi 1 ngumuntu omdala, 2 ngumuntu vele okhulele kwabulawayo, 3 imbali yakhe ayenzayo enguminista we-education uyasala ibukwa kakhulu ngoba uminister of primary secondary education wenza izinto ezinhle kakhulu. Alo indoda eyazi ngezomthetho ngoba yena vele ngokusebenza kuli-lawyer. So abantu bakobulawayo bangukhwalisa kakhulu. So umuntu othi ayisebenza kuselezinto zakazeki azifike egcekeni uyavuma ukuthi aboniswe kathiwe nalomuntu ongumtama kayigobi njengalaba abanye sasibe labo ukuthi umuntu engavela ngena esikhundleni sesesiba yimpuna. Kodwa-ke okwakhathesi njengoba ngithemba lisile ukuthi egodini laphana imisebenzi yalawo lokhu unganti uyantsala usungani usukhanya ukuthi angathi angihamba kwafala amashedi akhanya nakhona kukuthi nje sekunika ama-deadlines ukuthi abantu basuke abangcolisa idolobho basuke lapho abangcolisela khona bahambe endaweni eziqondileyo zokusebenzela bonke kolokuyana izinto esithi thina nga umuntu ongumkhokheli besizihlangeleleni.
Kodwa bakhona abanye abathi yena uphiwa ithuba elingaphiwa abanye bakhe abakubandla elifanayo, besitsho njalo ukubana nxa kuyikuthi engasuka kufakwe omunye laye ngayenza umsebenzi ofanayo. Ukubona njani wena lo?
Ngeke sibe kwazi ukuthi unike ithuba elinganiwa abanye, kodwa sikwaziwe ukuthi uKhothathu ngumuntu okliye nxa isebenza uvela kube kliye ukuthi ufuna ukwenzani njani uzakwenza njani. So kuba lula mhlawumbe ukuthi asebenzele management ye-council asebenze lamanye ama-stakeholders abalisela mhlawumbe abe-local government ababalisela ama-ministers ongagidimisa i-politics kakhulu ogidimisa ukuthi i-ofisi yakhe kube iyenze. Ngiyakhumbula ukuthi ngiyangibe khona lapha kusela la esikhathini esiningi umuntu alongela ndaba ukuthi kubuye uminista kumbe kubuye ubani ovela kuthi tibandla umuntu anozitshela ukuthi nxase nguleyo ofisi kumele ngamukele umuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi umuntu nxa eyinkokheli engumeya kakumele azidingise zomba ngazo kodwa kumele agidimise ukuthi uphisa idolobha lakobulawayo. Yikho konke sikufunako abantu abangantu abakukhwabida ngoKhothathu lanxa wayekuopposition. So abantu akumele abawukhangele kathesi ukuthi ngoba sengumeya evele nguminista wenelisa ukuthi uqikise imfundo wathenga ama-Facebook uphose izikolo zonke zaba nama-Facebooks ngenxa yokuthi mhlawumbe ulekhono lokusebenza kuhle lama-stakeholders abantu bagcina bemthandela khonoko.
Siyabona ebandleni lakhe kungani akuhambi kuhle, akusoze kucine kumphambanisa yini?
Ekubhaleni kwakho umbiko wakho awejulileni ku-X owakuthiwa yi-Twitter kudala incwadi yokuxhumana leyana ubethile sobala ukuthi yena uzalandela izifiso zabantu bakobulawayo, kodwa nxa kuyukuthi bakhona abafuna ukumrecola because of that akalandaba lapho ngoba vele ngumuntu walande emzizi wapha ezihlaleni. And kusiqiniso khonoko abantu bakobulawayo nxa benanzelela bekhumbula kuhle ukuthi owayewine evela ama-primary ona lawana kayisiyo David Khothathu, kodwa ngenxa yokuthi andalesifisa umuntu ozaba yi-city 5 wacelwa njalo wayesithi yena akafuni ukuhlukuluzwa ngenxa yokuthi abantu bamcelile. So nxa kuwukuthi abantu abasamfuni hhayi uzabuyela ngokuthula emzini wakho, ngoba wayevele esithi yena selungele ukuthi athi ipensheni yakhe sezithathele ipensheni yakho sezikhodisele kuhambe ebhoda labantu abakhe. So khonokho yilo iqiniso elikhona ukuthi udavid Coulter sekungeneni kwakhe laphana nanxa wangena ngebandla, kodwa iqiniso elikhona ukuthi wayevele efunwe ngabantu bakoBulawayo abasebekhathele ngokuthi ama-mayors ayefakwa iningi nabo ngabantu abancane abafike laphana bengelalutho abe yile imali created by management, ngoba baya bengelalutho bengabantu nje abasafuna ukuthi labo basafuni kube sokufuna lula ke ukuthi babagwenxe babenze lokho abafuna ukwenza khona.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi e-Progressive Bulawayo Residents Association.
Ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekanhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli ithemba, ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi be-Studio 7, yandibingelela labalaleli. Mina ngifuna ukuphendula indaba leyi esiyizwa ihlala ikhuluma njalo nje ku-Studio 7 lakuma-social media. Uchamisa uma wayesithi uchaba ngokamazi. Asibuyele nini embuzweni ukuthi umbuzo wona wathini. Umuntu wabuza uchamisa wathi uchaba ngokuthi ungu-SG we-CCC uyamazi yini. Uchamisa wathi cha angimazi, akula sikhundla esinjalo ku-CCC. Bama khonapho abazange beqhube. Umuntu owayebuza waqhubeka wathi ngamehlo ke uyamazi kumbe kwelinye ibandla, uChamisa wazachasisa. So uChamisa ublenywa, uChamisa ufundile wahlala embuzweni. Kafanani labo phugeni laba bathi nxa bekhuluma ukuze selithi yothi ye ngihamba ngathatha igazi, ye mina ngifundisa ubani, ye yimi engihamba ngamela ubani, ye yimi nxa ubuzwa hlala endabeni obuzwe khona, ungathi yona usilandisela isitori esingasidingile esingafuni vele ukuba le ndaba lasho. So uChamisa wahlala embuzweni njengomuntu ohamba esikolo. So uChamisa ngiyibona inkinga yakhe vele. UChamisa kayabuhlobo loChabanga. Khathesi barikholile abantu bathi bona bamela abantu bemandebeleni. Abantu bemandebeleni bahlume angeke beze bekuthi umuntu osuke emaswini. Bakhipha uphashi indebele eCardo Park lapha babisa uChiro ngendaba zokuthi bebekuthengiwe yiZanu PF. Yikho lingakaze labona even iRally yabo Phugeni kumbe uthwa namhlanje bebesendayini engaka becampaign. Abazange bekwenze lokho. Bachaba hamba emavule, barecall ukufa, bathe berecall ukufa befuna uScott angene. Abazange bafake icandidate. Ukufa uthe bathethe becampaign. Umfundisi wemavuku ufile ngenxa yerecall yenzwa uChaba lo Phugeni. Namhlanje ukufa abantu bakhe bazintandana, umfundisi wemavuka abantu bakhe bazintandana, phezu kaPhugeni bafike phezu kaPhugeni labo Chaba. Namhlanje uPhugeni abuye ethi muhle, inhliziyo zethu zithonta ngento abayenzileyo bona, bedengisa amasici kuZanu PF. Bebuye bekhale futhi ngoChamisa, anti bebona bekumele bewine iBulawayo phela, bebefuna ishona futhi lizokhampena koBulawayo.
Studio 7 najabule audio uma ingafiki. Ngicela kali ke ngisemakhubu mine Blank, ngisemakhubu eBlank. Ba audio yami ingazwakala kulabantu laba abaholisa abantu ukudla kuwadi special word 15. Abantu abaningi basele phansi, abanye bakhola imali le kuthiwa igundu, abanye ba uwelvini iyancedi ziyathiya abantu abaningi indlala iyawulala abantu. Like liqoqongosele bona abakhulu beko ku-word 15 special umango. Abantu bayakufa indlala la, babayibhala bethiya abantu abaningi abantu befa indlala.
Studio 7 siyalibingelela, siyalibingelela basakazi be-Studio 7. Ya sikhuluma ngendaba kasengezo Chabanga uthe bemtshela lapho eqinisa ikhanda abantu bemtshela ukuthi usebenzele izandu li-agent lezandu neqinisa ikhanda eqinisa ikhanda okwamanje kusobala ukuthi kade liyi-agent lezanu p f uyithengisile emathembeleleni nje yonke uyithengisile ethengisele izanu p f usengezoshabango sengezoshabango lo vele ungumthengisi omkhulu ungathi ungalabalandeli wena ufuna ukuhamba ulandeli ungena labantu abayi-2 kampela nabantu ababili futhi ulabalandeli ubone ngane yena uzomisana lomfana lo uthamisa ngeke amisana lothamisamisa ulabalandeli usengezo ngumthengisi ubezodiliza i-triple c usengezo usengezo vele usiya ngami kadingakale abuze ukuthi njengoba sethengisile indawo zonke wayesithi uthamisa ufaka abantu ngendlela engasiyo ubhadala njani indawo leyo uzikhokhela kanjani usengezo
Studio 7, Studio 7, ngalivuka njani ngiyayisibonge lapha izindaba ngokugande iyayisizwa loba ukuthi ivaphu yiyo kufanele isapoti ukuze ithathe ilizwe kanti lethule kanjani kwaleso sikhathi ukuze lithathe sizafuna ukuthi isapoti manje ilithathe iza kukwanisa na wayengakukwanisanga ekuqaleni vele iqala lapho izaphu iqala ukuthiwa yizaphu kufanele ilithathe kunapho ekuqaleni okwamanje ile plan bani engalithatha ngalela ehlula ekuqaleni ivele iqala iphathi hayi baba hayi izaphu yehluleka ngeke ithathe ilizwe yona yehluleka ekuqaleni uyithatha kanjani ilizwe wena owayenza iunithi lo muntu owakubulalela abantu ayekela amabandla amanye ezame iplan yayenza izaphu yehluleka sibonge khonapho kwakugadla
Studio 7 yebo linayelisethulela iindaba zethu ezinhle ezimnandi ezizwakalayo yini izimbabwe lapha masikhulumi hayi radio zethide sisitshele okungayisikho ngibuye ngikhulume ngalo ubaba othese uzanu kawubizelwanga ukuzofakaza ngoshabango kathi ungena ngaphi kahambe kuhle uzanu ma esethengekile utsho ukristu yosanu uthi uthengiwe vele kuyathengeka umuntu wakhona so zibonge uyawumani into engekho ukuthi sesitshela ngoshabango lo shamisa ungubani ikwakulande konale kuzanu hayi ngazibambi into eyenziwe ngoshabango ngayithakazelelwanga abantu layangazifaki emanyaleni seyibona izani isilane kuhle namhle ujijile njengoba lokhu isincindezethi siyaphambi ithithi kwenziweni manje hhayi ihlobo zami lingabolahleka mawu kusasa lizabhayiza lanini sicela lisixolele thina abantu aliboni ukuhlupu esikukhangeleyo lokhu elisithi kuyalunga sezifile
Studio 7 linjani kanjani ubaba lo uthubuyela kuzalo lo so MTCT sebevele sisebenzela izanu MTCT sebedestroy MTCT sebebela kuzanu p f kahambe kuzanu p f khonakade ngabo sitshela nje ukuthi ubuyela kuzanu p f asihambele kuzanu p f khonakade ngabo sitshela thina nokho sitshelela hamba shana le
Studio 7 siyabingelela yeye sisesibamba umlomo lo baba lombe kuthiwa ngumkhombeni kuthiwa ngudivembe kuthiwa ngumkhombeni kuthiwa ngubani wena baba wena mthengisi wena fika kahle kuzanu p f lapho bakubingelele kahle hlale khona lande khona wenze khona lokho okulande khona lapho ngoba vele uyisifebe sephathi nje yenza khona lokho okulandile khona kuyekele ukuqalisa ukuthi ye i-trip siyishaba ngowathi ufakaza into ezingazayo ungazaziyo fika kahle kuzanu p f usebenzele izanu p f leyo elandileyo lapho hayi fasa ukuhluka usiba yimpimpi phumelazo ngapha susiyazisa khona ngapha yo hayi wena vele umuntu ongambona ehambe eponte ngamabandla phezu kweminyaka engaka uwe-opposition party wawuvele uthiyeleni kuzanu p f ngoba yayivele ikhona kufonywa leyo i-opposition party ngo-2019 namhlanje ngisungikhona sungosuphuma sowuyela kuzanu p f awuziboni vele ukuthi uliphici likababa sicela ukuthi vele ungalilingi vele usisukele ungalilingi usisukele thina abantu abajoyine izanu vesi babona njengabantu abangaphelanga njengawe so phezu kokubana kwezikhuluma ezindaba uthi ilizwe lonke umhlaba wonke ukhathele ngezanu p f wona khona ukuphuma usuyayijoyina ufika izolo namhlanje sushuqaa uvuke ukhuluma ukuthi yeye uchabango uyaziwa kuwe u-triple c wena wawukhona ngoba lawa ubungekho ku-triple c ku-MDCT hhayi suka ngafuna ukusukela wena baba ungalinge vele ususukele sisebenzela izanu yakho leyo elandileyo lapho okanye nento ezingaqondalanga lakho ukukhuluma amanga ufakaza into ezingekhona uzozicupha khonapho sokuzanu mhla uphumayo futhi uzokuphuma lazo
sanibonani Studio 7 sanibonani nabalaleli kunjani sabulisa hhayi ngale ndoda ekhuluma le yakwesibanda lethi hhayi akubuyele kuyeni kwikuzaphi uzaphi ngone cebelihlelelo sebelelihlelelo ngoba hlala siroda ibochabango kugene sebe sithana sitiye ezanu naleyo kwakuduke naye seqale manje sokukhuluma ngothamisa ukuthi uthamisa ayethi kazi sengoz
ngicaba kanjani kanjani wayese kukhuluma manje ngoba sesuthe amatiyezani.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, singakangeni kwezemelika, lilalele emsakazweni weStudio 7, sisakaza sise Washington DC. Singene ke kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi kasoze avumele umthetho wokuphathisa ele Israel ngemali engamadola angamabhiliyoni alithumi lasikhombisa, i-17 billion, nxa kungela ngxenye yemali ezakuya kwele Ukraine ukuyaphathisa kumpi ephakathi kwele Ukraine le-Russia. Ibandla lamaDemocrats lona lithi lifuna ukuthi kwethulwe imali engamabhiliyoni alikhulu $118 billion azaphiwa amazwe omabili ele Israel lele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina mbona ngathi iAmerica izawubisiya ixhasa amazwe omabili iUkraine leIsrael, ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengiyekela iUkraine iwe ithathwe nguPutin. So kusitsho ukuthi iRussia becomes strong again. Bafuna bona ukuba yi-superpower. So njengoba beyi-superpower nje, kusho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo. Lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa iRussia, iAmerica besizibona ngani yona yiyo layo ehlulwe iRussia. Ngibona ngani imali ziza kuya zisiye emazweni omabili. Kodwa into eluhlupho lapha yikuthi njoba sokungasela leader we party yokuthi yama-Republican Party lapha e-Congress, u-Speaker of the House ukuthi aqhubeke ekhuluma ngezinto ezifanelane lokuhanjiswa kwelizwe. Akasekho lo muntu yikho sokuphuzise izimali zamazwela, kodwa ngibona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta omabili lawo mazwe ngoba abafuni ukuthi behlulwe iRussia. Njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ile sandla. So bazibona bona ngokwabo besilwa leRussia, mbonti mangavumi ukwehlulwa iRussia.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington Washington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani. Ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilalo besilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela ePhalamende yawebandla le-CCC sokudala inkulumo phakathi kwamnumzana Sengezo Chabangu lamalunga la.
Abanye belokhe besola isinqumo sikaMeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana David Coulthard esokuthi angasuki esikhundleni elandela uMnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngisithi aseluhlelo lwakugcina lolu ngilipha ekuseni. Sesizaba sihlangana ke ntambama ngo 7:30.